azi akakhuluma sathi iziphendiso zezandle zimele zenzwa kungakabi lotete ngezamanga ezokuqinikezela abantu laba bantu abalandaba nabantu abalani lempilakahle lempithuko yabantu okwabo kuphela bafuna izikhundla ukuze batshontshe imali imali zakhe azikhulumayo ngezamayedela elizweni abathi kona kule currency yethu engama-RTGS yabaholisa abantu kodwa bafuna itaxi bafuna ama-credits ngama-US dollars ngalokho-ke thina sithi hhayi abantu bezimbabwe abesifezanga bavume-ke ubumelelene nobuqinikezelo obulula kangaka
pho kwenziwe njani laphana baba mkhwanazi
lapho kufuze kwenziwe ukuthi abantu bezimbabwe kumele bame baqine bakhuluma ukuthi hhayi imali ezikhulunywa thina sizigwanise sizenelisi umholi kulisinika wona njengohulumente awusisinyisi khonapho isiholisa ngama-RTGS kodwa lifuna sibhadale ama-tollgate ngama-dollars ayisabekayo ngemali ezinkulu kangaka esingaziholiyo esingazitholiyo baphethishine ke uhulumende wabo ama-organizations atshiyeneyo akhona amele abantu funa ukuwabona ekhokhela-ke udaba lokuthi bamise lezintengo esezethulwe nguhulumende
sibona kule ngozi eziningi ezenzakala emigwaqweni le imali leyi ayisoziphathise na ukuthi kwenqatshelwe ingozi lezi kulungisa imigwaqo
imali le izaphathisa-ke isikhwama sikamnumzana umthulinqube labanye bakhe ukuthi badle basuthe baye kuma-holiday bakholisa kula lapho ezafakwa khona emgwaqweni welizwe sikaze siyibone ifakwa ezile modern 10 years silama-tollgate emgwaqo lokhu idilika ama-pothole agcwele imigwaqo yonke abafithi icouncila kula mali abayinikwayo ukuthi balungisise imigwaqo izinara solowo ngamanga wonke akulanto ezaphithuka emgwaqweni zidinga nje imali kwabo ukuthi bafike imali zabo bazifakile ezikhwameni.